yona ngokwayo kayisiyokudla iyuriya yokuncedisa ukuthi inkomo yenelise ukugaya, yenelise njalo ukuthi imunye ukudla okungabe kuphethwe kutshani, ikakhulu utshani obomileyo. So siyabe senzela ukuthi siqinise amasotsha kumbe amabacteria ayiwona ancedisa inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla, ikakhulu utshani obomileyo. So iurea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla kodwa yinto encedisa izifuyo, ikakhulu inkomo, ukuthi zenelise ukugaya utshani, ithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kweyuriya, yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ithuze leyuriya, kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa iletswayi phakathi kumbe umkhothiso wenkomo, ukuthi inkomo esifuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kuphela, zingakhotha bese zincedakala itswayi labonadudadi labomabiko. But okwesibili sinanzelele ukuthi abantu abaningi kathe sibathele utshani obusemabhelini. Utshani lokhu kwesinye isikhathi buza kuphethe amawaya, amathambo nezinye nje izinto ezingasemazinkomo. Amawaya aletha lokhu esithi i-hardware disease, ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya, iwaya-ke kayigayeke esiswini, izagcina ihlaka inkomo esiswini, izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa yiloko isithi yabithengokala. So linanzeke lokhu ngalithenga amabheli, ibheli lilivule lili-check-e ukuthi akula mawaya yini, akula mathambo yini. Amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi akejele umkhuhlane othiwa ibotulism. Lo lubona ngokugxoza indenda inkomo, uyazibulala masinya-ke lowo. So nenye into yokuthi fanele siyinanzelele.
Umuntu engehlelwa yingozi enje, manyathelo bani angawathatha ukuze ahlenge izifuyo zakhe?
Xa khonapho ibona iqaliso kwenza ama-symptoms, ugogo okade wabalisa ku-voice note yakhe, siyasithi thina kayidingele inkomo iviniga, ayinathisi iviniga. Iviniga iyanceda ukuthi neutralize kumbe ikhiphe ukuba kweyuriya ukuthi ilimaze inkomo. So ngcono abantu behlale belo viniga eduze, ikakhulu inqabe zasida ukudla okubhalwe ukuthi kule yuriya eningi. Ukudla okule yuriya balini esikhathini esiningi aso kudla kokunonisa, ukudla nje ukuthi kudale iphango ukuthi inkomo ibisisiyathola utshani. So linanzelele khona lokho ukuthi lingasidi ukudla okule yuriya angani ukudla okokunonisa njengetensetheni.
Ugogo uthi wazama ukunathisa inkomo zakhe iviniga lotshwala kodwa kwehlula. Utshwala buyasebenza yini njengekhambi?
Utshwala sixwayisa abalimi ukuthi babusebenzise nxa kuyindaba yokuthi inkomo mhlawumbe idle umkhawuzane. Utshwala yibo obungani bunceda ukuthi budilize i-poison evela kumkhawuzane. Kodwa for iuriya, ngiyaphinda njalo, for iuriya umuthi wokuqeda ama-symptoms de-uriya iviniga.